Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamngela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 16 Gwenkwezi 2024 ngudabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Abantu bayasukuma ngobunengi besiya emhlanganweni yona leyo kube lenkuthelwe enkulu kube lokufuthela nokukhulu kugcine kulokuxokozela khona lokho esikubonayo.
Kuqhamuke udlakela emasingo lasechinoyi namuhla emihlanganweni yokuzwa imibono kaZulu mayelana lomthetho omutsha ophakathi kokubunjwa ngohulumende oweprivate voluntary organizations bill.
Umkhuhlane lo okwenza ubebenjike lapho odoboku lamasonela ukuthi akusabantu amanzi ngesikhathi zalo seyihlile abanganazela ezambuzini ayeaaflashwa kuhle nabantu asebezambuzi bangakhethi izandla.
Ugatsha lwezempile kahle lwazise ngokuqhamuka komkhuhlane wesihudu esekholera kwezinye indawo zezigabeni ezemashonaland west manicaland lesithungwiza lanxa inani labafunyenwe belawo liphansi. Abamabandla aphikisayo eZimbabwe bathi kusobala ukuba ibandla leZANU-PF lilakho ukusebenzisa ukuqhutshwa kohlelo lokwabela abantu abalambayo ukudla ukuzidingela usekelo lwezombusazwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uqhamuke udlakela emashingo lasechinoyi namuhla emihlanganweni yokuzwa imibono kaZulu mayelana lomthetho omutsha ophakathi kokubunjwa nguhulumende oweprivate voluntary organizations bill okubangele ukulimala komunye umuntu emashingo. Lanxa isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi etshele iStudio 7 ukuthi ubengakezwa lutho ngalolu dlakela, inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eZim Rights ikufakazile lokhu njalo ithi umuntu olimeleyo lo uhambe wayakwelatshwa ngodokotela. Abasekeli bebandla leZANU-PF yibo ababikwa bephazamise imihlangano le besola izikhulumi ezethule imbono yazo zichothoza iPVO bill zisithi ayimelanga ipasiswe lidalele ephalamende ngoba isipha uhulumende amandla okuvala inhlanganiso ezizimeleyo ezingavumelani laye. IZim Rights ithi njalo abanye abakhulume emhlanganweni wamashingo wona oqhutshelwe eCharles Austin Theatre sebebalekile ezindlini zabo bayacatsha ngemva kokwethuselwa ngabasekeli bebandla elibusayo abachithe umhlangano lo ungakapheli. Umhlangano weChinoyi wona uqhubekile ngemva kokuphazanyiswa kodwa besekulokufuthelana okukhulu. Ungapasiswa lomthetho ozalawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo okuyinto esolwa ngabalela amalungelo oluntu kanye lamababandla aphikisayo kodwa abebandla leZANU-PF bayawusekela besithi ujonge ukwenqabela inhlanganiso ezihlose ukulimaza uhulumende zisebenza lezitha zeZimbabwe. Umanyano weUnited Nations wona uthi umongameli Emmerson Mnangagwa kamelanga awusayine lanxa ungapasiswa ngoba usephula amalungelo kaZulu. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo uxoxe lengcwethi kwezombusazwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso ye-National Consumer Rights Association uMnumzana Efi Dlela Ncube.
Akumangalisi ukuthi ubone kulokuxokozela okungaka ngokuba lo mthetho uzabathinta ngendlela enkulu abantu, hayi encane. Ngakho ke abantu bayasukuma ngobunengi besiya emhlanganweni yona leyo kube lenkuthelwe enkulu kube lokufuthela nokukhulu kugcine kulokuxokozela khona lokho esikubonayo. Kugcina abanye sebedonsenana ngezepolitiki kanti ke icacile lento esikhuluma ngayo. Unengi labantu njalo abaya emhlanganweni leyo bathwala ngamabhasi bayefika khona bengakwazi abazokukhuluma kuleyo ndawo, bafike bakhulume izinto ezingasebenziyo ezingelabufakazi ezingakhelwa ngeqinisweni. kube sekubanga intukuthelwe enkulu phakathi kwabantu thole sekulokufuthelana sikubona endaweni ezininge ezihlukahlukeneyo ngumthetho ongadingakaliyo lo ongazange wadingakala ozahlala ungadingakali vele ukuthi ube khona iZimbabwe izabanhle kakhulu nxa umthetho lungekho ngakho ke kuyisifiso sabantu abaningi ukuthi ungabi khona lo mthetho
Ungathi yiziphi impawu ezihamba phambili ezimbi ezenza liphikisane lalomthetho
Umthetho lo wephula amalungelo abantu ikakhulu ilungelo lokuthi abantu bazikhethele abahlangana layo ukuthiwa i-freedom of association Umthetho lo uzaletha indlala uzaletha ubuyanga uza misa izinto ezinenge kade zisenziwa zinhlanganiswe ezizimeleyo abantu abanengi eZimbabwe baqhatshwe ngama NGO abantu abanengi eZimbabwe bathola ukudla kuma NGO bafundiswa ezikolo ngama NGO ama NGO akha izikolo akha ama classroom block aletha amabhuku aletha ahambisa imithi ezibhedlela ncedisa ngendawo zokubelethela ezabo mama afundisa abantwana bangamankazana akama toilet agebhi isikotsho akama damu awukunathisa inkomo ancedisa abantu ngendlela zokuzuza imali ezezingadi ezinye njalo ezihlukahlukeneyo ngakho ke abantu bazathinteka ngendlela enkulu kakhulu lo mthetho uzadiliza ezomnotho ezeZimbabwe uzaletha indlalo uzaletha ubuyanga uza kwephula amalungelo abantu yingakho abantu beZimbabwe bengawufuni lo mthetho ngobunengi ba kucacile khona lokho akulabunzima ungawona ungena lo mthetho uthutsha kwebe kuwukuthi kwenziwe into engahambisani lalokho okufunwa ngabantu
njengoba abantu abanengi bekhanya bewusola kakhulu umthetho lo ubona uhulumende ewamukela yini kumbe singabona ehlehla nyovana njengokukhuthaza kwe-United Nations lezinye inhlanganiso ezilwela amalungelo kazulu
Kuzaya ngayo ukuthi uhulumende weZimbabwe ukhethe ukuba nguhulumende wabantu kumbe ukuphikisana labantu. Abantu bacacile ukuthi umthetho lo kabawufuni ngobuningi babo ngokuba besazi ukuthi uzaletha ubuyanga, uzaletha ukwephulwa kwamalungelo abantu. Njalo kawudingakali lo mthetho. Yona limthetho ekhona ekhangela inhlanganiso ezizimeleyo yanele. Akulabufakazi bokuthi lokho abakhuluma ngakho ukuthi kwenziwa izinhlanganiso ezizimeleyo kuyenzeka. Siyakwazi kahle kamhlophe akukho lokukodwa nje okwenzakalayo kulokho okuqanjwayo. Ingakho abantu besitha hey asifuni lo mthetho uzazilimaza amalungelo ethu uzalimaza ilizwe uzalimaza inotho uzasikhipha ukudla emlonyeni okuhle kangaka ngakho ke uhulumende kumela lalela abantu enze okufunwa ngabantu awudingakali lo mthetho awungabi khona
umnumzana efidlela ncube ucubungile ezombusazwe njalo ngowenhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association ubexoxa ecingweni lontungamili inkomo owe Studio 7 ekobulawayo sehlulekile ukukhuluma lesikhulumeli sezana u PF umnumzana Chris Mthwangwa ngalolu daba
The Voice of America
Ugaja lwezempila kahle lwazise ngokuqhamuka komkhuhlane wesihudo esekholera kwezinye indawo zezigabeni eze-Mashonaland West, Manicaland leChitungiza lanxa inani labafunyenwe belawo liphansi. Kodwa ugaja lolwazise njalo ngokuthi kulabantu abedlula inkulungwane ezinhlanu 5000 abafunyenwe belomkhuhlane wesihudo kodwa esingalani lekholera. Kwaba labanye abayinkulungwane lengxenye 1500 abafunyelwe belomkhuhlane woqhuqho owemalaria. Isihudo sekholera esiqhamuke ngonhlolanja nyakenye sahlasela abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu lane kumbe 34,000 njalo sabulala abedlula amakhulu ayisithupha 600. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lowake wakhokhela inhlanganiso yezakhamizi e-Progressive Bulawayo Residents Association umnumzana Ambrose Sibinde.
Umkhuhlane lo okwenza umemetheke lapho odobo kulamasana ukuthi akusitha abantu ama-hygienic standards abe sehlile abangananzela ezambuzini ngayo ngoba ungasafulashwa kuhle nabantu basebezambuzi bangagesi izandla yikokwenza umemetheke so sokukhona yikubana lathi kobulawa liyananzela ukuhlohlupho olufana nawo lwamanzi engxenye aluba kuya khathe siyananzele ukuthi indawo ezinene khona abakobulawayo yiwo amanzi ehlupha akayekele engavalo kwesikhathi esile siyakwazi ubana amanzi ayashoda kodwa-ke ngenxa umkhuhlane losukhona usisikhathi ayekele amanzi angabahle kekubonakala umkhuhlane uqala uncane uzokuthi indawo lezi ezingela manzi kube lama-water kiosk la ungathi ancedisa abantu xaso sokunzima kwezinye indawo ngaphandle kobulawayo uhulumende lawo lomlando okubana bondawo ezingela manzi ziba la manzi ngoba nxa uvele ungela manzi umkhuhlane asezenelisa ubana siwuncane so-ke engxenye kobulawayo sisicele ukuthi hhayi amasitifaza sethu ngaba yavumela ukuthi khathi samanzi angazwayo lokhu kuthiwa yi-load shedding bake bayekele amanzi achubeke khona.
Kuyini okudingakalayo ukuthi kuhle kumiswe ukuqhubekela phambili komkhuhlane lo njengoba sekusiba ngumnyaka wonke silokhu sikhayelane lo dubo olulodwa lolo?
Okokuqala sibona ungathi yimfundiso, imfundiso iqakathekile. Abantu abaningi lo mkhuhlane abawusihlisa ukuthi uyingozi njani. So sithi thina uhulumende kakhulu iministry ezempilakahle lama-local authorities obulawa kwisikhansil kwezempilakahle lapho kwi-department ze-health ekube le ndlela yokuthi kube lama-programu abanzi okungena lapha ezigabeni kuma-communities kuzakhamiza abantu befundiswa into yokuqala kufanele yenzakale le kuthi nalaba abantu abathengisa ezitaradeni laba abazincedisayo esithi ama-vendors labo bake babe le ndlela yokubana bancedise bancane ngoba uzananzela bagekwa banama-fruit akulamazi umuntu uyathenga ukudla engagezanga so into zonke sofanele zingande lezi ama-bylaws akalandeli abantu belakhoboyeminyeni ezitaradeni bethengisa ukudla abaye bathengisa bezithwala konke lokhwana bekumise ukuthi ama-local authorities ohulumente nabantu baboshwe bakhuthe ezitaradeni.
Umnumzana Amros Sibindi wayengumgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo, Progressive Bulawayo Residents Association. Owake waba ngumphathi ntambo wakoBulawayo unkosikazi Eunice Sandimoyo Gaseko ubhubhe namhla koBulawayo esibhedlela seMater Day ngemva kokulwisana lomkhuhlane we-BP. Indodakazi yakhe unkosazana Fob Sandimoyo wazise uzulu ngemva kanina enkundleni yokuxhumana e-X kumbe Twitter. Unkosikazi Sandimoyo owake waba lilunga le-Polish Bureau ye-ZANU-PF waba ngusenetha wakoBulawayo kanye lomphathi ntambo waleli dolobho phansi kobukhokheli bowayengumongameli Robert Mugabe. Amalungiselelo omngcwabo wakhe awakaziswa kodwa abantu babuthene emzini wakhe e-Sunning Hill koBulawayo.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Abamabandla aphikisayo eZimbabwe bathi bakhengelele ukuba ibandla leZANU-PF lizabamba ngamandla abantu emadolobheni lemaphandleni ukuba balisekele ngesikhathi kusungulwa uhlelo lokwabela abantu abalambayo ukudla. Bathi kusobala ukuba kuzakwenzakala lokhu lemadolobheni lapho kubikwa sekulabantu abaningi abalambayo ngenxa yendlala edalwe isikhudumezi sokuguquka komumo womkhathi ese-El Nino. Kodwa ibandla leZANU-PF liyakuphika lokhu lisithi kuzasetshenziswa abantu abaziwayo emphakathini abanjengamakhansila ekwabeleni ukudla abalambayo. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, uGibbs Dube uxoxe lomnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba jabalala edalela ephalamende ekubandla leZANU-PF lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelelwe inhlanganiso ye-Freedom Alliance. Uchuma usungula lingxoxo.
Namhlanje ngikhuluma so embo lobaba Ncube labanye abalaleli abangabe belaleli ukubuziwe konoku eparlamente lami nginje ngakubuza kuminister of public service labor and social welfare ukuthi kanti right nxa lapha njengoba kulendlala engaka abantu bamadolobheni bazathiwani waphendula usibili ngengeke liphelele ukuthi hayi lasemadolobheni sesibuya sisenza ama-assessments ukwenzela ukuthi labo sibancedise ngokudla okuyinto esiza kuqala ukwenzeka konoku namhlanje ngikhuluma so Minister of Agriculture ubaba uMasuka naye uphendulile konokwana ekusho njalo ubana bebekucabinet meeting Tuesday lapho umongameli welizwe akhulume khona ubana akumelanga kube lo muntu olambayo njalo akufidwa kumbe utawuna lapho abahluphekayo kuphela abangasebenziyo kuphela abasebenzayo labangasebenziyo konke kuyahamba kukhangela household by household lapho kulesidingo khona ubana kuncediswe bese kuncediseka abantu bencediswe ngoba uhulumende ulayo imali uthengi useqalisa ukuthenga igrain ezancedisa abantu ngikhuluma so bekukhuluma ngokuthi every month kuyabe kufuze ubona iward yinye ngayinye ibinikwa at least i-5 tons ezomumbu ezothi kuncedakale ngesikhathi lesi esendlala akula muntu ozathiwa elambile nguhulumende ngesikhathi lesi esobunzima lobo ehlale labo obe cyclone El Nino oludale i-drought le esikiyo
lezo politika phakathi konapho ukuthi ngawashaya ngohlisi slogan othole
uhlupho luba khonapho thina sijabulela ukuthi khona kuvumakale njalo kunazelelwe ukuthi indlala emadolobheni ihlala ivalekile ngoba idolobho belisaziwa liyindawo elemali elokudla so khona kuyena kwenza ukuthi badubeke kakhulu abantu abakhona phana njalo amadolobho singawananzelela ekuvoteni akhangelele into ezingcono kulalezo izanu eziphethe okuyikuthi ke ubungozi obukhona kungaba yikuthi khona kube sokusuka lokubandlulula kukhangelwe ukuthi umuntu lowo ngowaliphi ibandla into ezifana lalezo yinto elubufakazi eZimbabwe ekhona ehleli senzeka since kutholakale i-independence ukuthi kuyakhangelwa ukuthi umuntu usuka kuliphi ibandla yilo hlupho olungaba khona lona lolo kodwa-ke uChuma ngabe nxa ekhuluma kukhulumayo kungawumuntu abathi bangakhuluma into bayiphile lokho akutshobe kungaqonda ukuthi khona kungaze kwabandlululwa muntu ukhulume ndeke okusuka kube iluhlupho yikuthi imali uzabe seyithethe nga ngoba ungachecka iwelfare kahulumende ibhazalele phansi umnotho welizwe ubhazalele phansi ngoba umnotho kumele kube yiwo ozakweyamisa iwelfare elizwe konke kubhazalele yikho okusuka kutshengisa ukuthi kuzaba lobunzima obukhulu kakhulu ikakhulu ebantwini abasemadorobheni ngoba i-urban agriculture kayila space njenge ukuthi kuyabe kungathi kule ndawo abantu bazadobhadobha lapha nalapha
yeyi chuma kunapho izombusazo kunapho
nxa ukhumbula emalangeni adlulayo labana upresident wethu udeclare state of national disaster mayelana ngodaba lalolu thona siswele izulu njalo ke asila kudla emasimini khonokwana kuvule izindlela zokuthi ona sesincediswe ngamanye amabodies lamanye amazwe ekusidingeleni izimali ezokuthi kudingwe igrain leyo so lokhu ungakwesabeli we've been assisted by the United Nations siyancediswa even amanye amazwe uRussia labo babenjeyana babuyile uChina babuya bizoncedisa ubana kutholakale igrain ukuthi abantu bengalambi sifuna ukuzama ngamandla onke ukuthi udaba lolu lubuye lungaphathwa ngama-politician luzaphathwa ngama-civil servants ngisho phela o-DA izinduna labantu abanjani abayibo abazabe bekhamba bekhangela ukuthi khona kanti vele esigabeni lesi kumi njani abahlupheka yibaphi abadinga usizo yibaphi bese kuncedakala kuvela kona phana so ngaso kubuya usizo lolwana lubuya lukhangele ngoba abantu basebebhalile phela amarejista abo lamabizo abo ukuthi hayi lapha sifike imbulesi abona imisho imbuli yakoNcube hayi ithe yona iyazuza iyathola ekothuma la ithi iyazuza kodwa komthembu ngale bathi hayi umango usezilalela eziko so amarejista lawana asezabuya-ke esisebenzisa esisetshenziswa ukupha abantu laba uncedo lalolu ngendlela eyabeyezwe ngakho besayenze besingamisa survey. Ngikhuluma socratics ama teams kahulumende aphansi ku ground bese zwena le survey engikhuluma ngayo.
Yeah, vala amafutshane kunapho ke.
Siyabonga ukuthi lilalele chuma silitshela ukuthi declare nini i national state of national disaster. Nxa seli declare sokusethi lilandele ngendlela esalikhetha ngayo ukuthi liyenze njani ukuze kungabi lomuntu ozalapha. Engivumelana lakho ukuthi kumele basebenze ngayona le ndlela ukuthi kungabanjwa. Kodwa ukuthi kakubandlululwa akusilo qiniso kuhleli kusenzakala. Ngikhumbula kuloko kwakhuluma uminister enkaye laphana ekhuluma ukuthi abantu abangazange bavote kahle bazabulawa indlala.
Lapha lizwe umnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba jabalala edalela ephalamende ekubandla leZANU PF. Lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelelo wenhlanganiso ye-Freedom Alliance bexoxa lo Gibbs Dube owe-Studio 7. Okwenzakala eMelika, umongameli Vladimir Putin wele Russia ukwele China lapho ahlangane khona lomunye wakhe umnumzana Xi Jinping bekhulumisana ngendaba ezimbalwa ezigoqela ukumisa impi yakwele Ukraine. Kodwa akula okunengi okwethule ngohlelo lokumisa impi le. Uhambo luka Putin lulandela olwenziwe ngumphathi ntambo wezobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken obekwele Ukraine ekuqaleni kwayeneliviki. UBlinken uthembise umongameli Zelensky wakwele Ukraine ukuthi eleMelika lizaphathisa ilizwe lakhe ngezikhali zokuvimba indizamtshina ezohlobo lwamapatriots phezu koncedo oluvele luthenjisiwe nguhulumende weMelika. Lokhu kwenzakala ngesikhathi amabutho akwele Russia esehlasele isigaba seKharkiv ngenjongo yokuhluthu namadolobho ambalwa. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele ocubungulezo ombusazwe omnumzana Zenzo Nkomo.
Esikubonayo babu Gandhi yikuthi iChina neRussia sebevuselela ubuhlobo obabungathi sebuye badeda ngesikhathi ukuphela kwe-Cold War ngeminyaka yo-90. Esikubonayo manje ukuthi amazwe la amabili sebe sondelane kakhulu njalo bayadingana futhi kakhulu ekuthenini kunengi bona bobabili osokubahlanganisa emizameni yabo yokulwa namazwe entshonalanga. Ukuvakashelwana kobumongameli lokho siyakwazi ukuthi iRussia isempini neUkraine okuyimpi osokuwafakile kakhulu amazwe asentshonalanga e-Europe ne-America. Kuphinde futhi eChina siyakwazi ukuthi iTaiwan ngelinye lamazwe iChina ehlali xambukisana neAmerica kulo ukuthi ngendlela okubukeka ngayo akukhanyi kuyinto engagcina iphele ngokuthula. So ukudingana kwalamazwe amabili kusibonisa ukuthi sokuyikuvuselela kweCold War noma yayingathi ithe ukudeda ekupheleni kweSoviet Union.
Manje nxa sikhangele lona ilizwe leMelika ngodaba lona lolo lobudlelwano bamazwe la omabili, ungathini wena?
iAmerica vele siyayibona ubudlelwano bayo neEurope ikakhulu ukuzwana kwabo neNATO kusitshela ukuthi nabo bayaviva kakhulu okuyukuthi abazibekanga phansi. Sizakhumbula futhi ukuthi enye into babu Gandhi lapha edala lonke lolukhophe yikuthi iAfrika yonkana siye yathanda ungathi ibhekisa amabombo ayo eChina. iChina isithathe ama-project amakhulu kakhulu la e-Africa. Kube sisazi futhi ukuthi i-Africa, infrastructure ye-Africa ukuthi sibe la esikhona kwakungamazwe ase-Europe. Noma babe sicindezele kodwa asingeke sikubalekele ukuthi yibo abathi be-infrastructure esila e-Africa.
Umnumzana Zenzo Nkomo ngocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yabanye benu linabalaleli be Studio 7 elithumele nge WhatsApp.
Weli njani Studio 7 basakazi labalaleli bonke. Ah sesidiniwe thina ngamanga lawo abantu lawo abahlala besithi abantu abafinga indlala. Thina sisebubi ngapha mina ngugatsheni. Hayi indlala iyasichaya abantu. Kanti izinzu ziyambi ziyambe ethi abantu bayaphiwa konke ngemvukoba layo liyani iviki liyani uRichard Ndlovu wayikhuluma la ethi abantu bonke. Kanti abantu bonke ukuthi abaphiwa bangaphi ukudla kwakona kungaphi. Kabake bakhuluma iqiniso nxa kungala kudla sizwe ukuthiwa kula kudla. Nxa kukhona inika abantu abo ukukhulisa ukukhuluma kuphela.
Hayi siyajabula kakhulu masibona kuzana uPF zigwazana zona zodwa. Maybe bengaqambana icorruption yabo ukukhohlakala kwabo kuvele sobala. Ezilungu besilwa soku yasijabulisa kakhulu. Nokutshontsha maybe kungayehla ilizwe libe ngcono. Sikhathele ilamasela la. Sikhathele ilabo ababulali la. Maybe bengavezana ukuthi abantu abadiliza amatshe bhalakho ngobani. Kungavela sekungavela manje yonke into ukuthi umuntu odiliza amatshe lawana bebhalakho ngubani. Kwayalwa lezi suku. Iqiniso lizovela kuphela. Yemigulugudiza noPF le. Kuzovela kuphela nakanjani.
Studio 7, Studio 7. Ngiyalibingelela nonke basakazi ba Studio 7. Ngithi mina thina iyouth sisokola kakhulu. EZimbabwe sihlupheka kakhulu kakhulu because akunamsebenzi, akuna into ebambekayo nje like iyouth nje ayikho into ebambekayo. Iyouth akusimsebenzi wokuthi kungathiwa bavuka bayohlala emgwaqweni bayathengisa into nje ezingasho lutho. Iyouth kufanele ithole umsebenzi.
Studio 7, Studio 7 ngithi ngikulise lapho. Ngibulise ngithi ngiphawule ngalo daba lolwabantwana abaqulekayo lolo esh akuhlungu lokuhlungu indlala soyingena kanje lezweni esh abantwana besikolo madoda esh ngazangazo ubuhlungu 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 Studio 7 ubuhlungu le ndaba le manje upresident lo wethu abantwana ngeke belambe ulokudla kuningi manje abantwana besikolo sebebulawa indlala kanje sebengasayi lase sikolweni uthini umntwana lo uthini
Studio 7 Studio 7 injani wasakaza abahle siyabonga usinika indaba eze nalo uzo lo chief usinamagondo kubana uAmos kubana usemtetweni yini ukubhadalisa osobho ubana bedindis ama register ama $20 kumbe corruption nje kuphela sali mbuzele kubaphathi abaphethe ngezomthetho ubana usemtetweni indo
ku Studio 7 Studio 7 kukanjani ebakhokeli bethu bonke nje lama commentators hayi siyabonga uhlelo lo Studio 7 ngikhuluma ngelapha eShorotshoko Jimila indlala abantu makhela lendlini kathi uhulumende uthini wathembisa abantu ukudla kathi sisema uhulumende usedinga amabhiliyoni ezimali lokudla esithi kukhona kungani abantu bayafa ngendlala kule nto singakhuluma ngayo vele ngaphandle kwendlala iyacela bakithi uhulumende kake omajamba edinga ukudla kwabantu abantu bayafa
Studio 7 Studio 7 mbingelele kini basakazi lani lonke balaleli labalandeli be-Studio 7 ukhuluma ngumavukuvuku umfokambini lozuka laphana ePlumtree ngibuza nje ukuthi kathi kwenziwa yini ukuthi abantu beZimbabwe bevote bejabulile betshaya impululu kodwa uma kusiyafika lesi sikhathi sebelala ezitridini zaseGoli sebehlala emigwaqweni sebekhala ngendlala for 43 years waye bengawubona umistiki abayenzayo waye senza imistiki yodwa for 43 years masivota siyalwa thina sodwa masiqeda kuvota siphuma sijibaleka ilizwe lokhu kufanele kunanzelele abantu baseZimbabwe yodwa for 43 years ambonge
salibonani basakazi beStudio 7 yalibingelela labalaleli hayi siyabezwa abantu abathi nxa abalandeli betripisi besolo chabangu bona bengene bethi kungani abantu besolo chabangu bafuna ukuthi amandebele party umqondisi thina ukuthi sibe kwazi ukuthi kule abantu bakomthokazi kumele bekhululeke sakuzwa ngomqondisi lokuthi umqondisi wami Sfindi wafuna ukuthi yena akhulule abantu bemthwakazi abemthwakazi bangikhona bona abade besidlala umqondisi bagithi mabagebhela umqondisi igodi bebemthuka ku social media la bemlengisa so bekhuluma konke besola umqondisi behluleke ukuyahlala phansi lomqondisi secret belungisi nxa befuna amandebele part. Namhlanje abetripusi nxa besolo chabangu labo mama kuphi kutripusi babuya futhi bona befuna ukuzala imbono yabo. Befuna ukuthi kuthwe sithi kumele bephathe kutripusi. Thina kutripusi anti siphathwe ngutshamisi. Asimsolanga thina kasimeyisi. Kasifani labo abayeyisa umqondisi bamthuka. Uyabona? Bamthuka ku social media behlile ukuhlala laphansi. Bathi bona bafuna indebele liphathe lizophatha kutripusi. Basolile umqondisi okade efuna ukuphatha elwela imthwakazi. Bamkhuluma kubi bameyisi. Sebesiza lembono yabo kutripusi sicela liyekele abantu betripusi bekhululeke bekhulume okusenhlizweni yabo ngeparty yabo lani limele okwenu lingabi zintathela izindaba kumbe ngabantu abazi kakhulu epartini engaso yena.
Labo ngabanye balaleli beStudio 7 besipha imibono yabo lani lingathumela enimibono kunombolo ezithi +1 0818. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe Live Talk namhlanje kuhlelo asiyihluzeni bomama sixoxa labesifazane bekhuthaza ngendlela zokuzinikela zokuzinakekela ngalezi zikhathi zobunzima bokungaqhubi kuhle komnotho emazweni womhlaba. Silugqiba ke lapha uhlelo lwehla namhlanje olivalelisayo ngudabo kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.